Owenziwa inkantolo enkulu i-High Court ikhipha isahlulelo sika mnumzana u-Honorable Job Scholar kuyinto enhle etshengisa ukubana i-judiciary system yethu isebenza izimele yodwa. Kwabuya i-lower court, i-magistrate court imgwebile. Kwasekusiya ke phezulu ku-High Court, i-High Court yabona hayi akula sizathu sokuthi agwetshwe, balungisana bebodwa, akungeneli inhlanganiso ezombusazwe khonapho, akungeneli kumbe i-MDC kumbe i-TPC kumbe i-ZANU-PF, yinto enziwa ngomthetho.
Ubona ngamzane kuqondile yini konoko kwenziwe lidale le-High Court baba Golide?
Yikubona ke kule lokuzeni kule sidingo sokuthi nxa uye emthethweni ungabona into ungaphathanga kuhle ulala ilungelo lokuthi uhambe uyenza lokho kuthiwa yi-appeal ngesilungu, lapho osowukhangelwa ngabanye bengabona ukuthi kona hhayi okwenziwe phansi ngale ayisikho bakuguqula, kumbe bengabona ukuthi hayi yikho bakumisa kunjalo. Lokhu konke lokhu kutshengisela impartiality njalo ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu. Izimele vele yikho esikuthandayo, yikho esikukhwabithayo khonokho ukuthi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo. Lawa amanye amacala alokhu elawo ngilethemba futhi ubana njalo kuzahamba ngendlela efaneleyo, kuze kufike esiphethelweni sangikhona kuhamba ngendlela emele ihambe ngayo. Thina abombangazwe abamabandla la athiyeneyo akumelanga vele sikungenele, asiyekeleni abomthetho baphathe umthetho, thina senze okwethu kwepolitiki sime sodwa. Vele kumele kube njalo, kuyakhwabitheka kakhulu lokho, kuyinto ebalulekileyo kakhulu ezatshengisa abantu bonke mhlaba wonke jikelele ubana nxa sisithi kona thina i-judiciary system yethu is independent, sitsho sikhuluma into eqondileyo njalo into ephilayo. Naku njengoba sibona ngokwahlulela okuphume namhlanje kuvela e-High Court kumnumzana uJob Scholar.